Thina njengabadlali MDC stage sika eWhite City sahamba lapho okudlala khona abathi ngesilungu ngama-VIP stage sika sasica kulomkhulu epolisa lezitarakthi kulomunye ubaba akegqoke isuti. Ubaba uthanisa uthelethi ukuthi uyaqansisa uyahlala bamtshela ukuthi khona akuhlali ma-politician. So lami kade ngikhona so ngasembuzisa ukuthi ama-politician elikhuluma ngawo yiwaphi. Kade hano vele kakuyenziwe ukuthi lihlale khonapha then umeya wethu bevele sehlezi khonapho. So umeya wazama ukusukuma ukuthi anike sathi isihlalo kubaba uthanisa bala. So sagcina sesiyahlala kuleyo tenta kade sifake kiyo singahlali ku-VIP. Njalo kukhanya ngani i-VIP ibingezani kuphela.
Kodwa lisithuthisekile ngokwenzakeleyo mbeli yasola.
Okumangazayo yikuthi siyasizwe abezani bekhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha, kumele sibambane, kumele sisebenze sonke. Sisebenza njani uma sesifika emkhosini enjalo engayisiyo yombangazwe, ungumkhosi wobuhlungu ukulahlekela liqhawe lisice bona labo abahamba betshela umhlaba wonke jikelele ukuthi bafuna ukuthi kukhulumisane umlotha babe yibo asebelivalela phandle kungazani umkhosi lo ngowabo. So yinto engazange isiphathe kuhle kodwa sesikujwayele ngoba konke lapho esihamba khona bayazama ukuthi bathele ithebethebe. So sihambile sayahlala lapha tiba basakele isitulo phambi kwenyigende. Njalo kube yisimanga ukuthi inkosi uBulelani la ibuyile khona nje ukuthi bamnanzelele ukuthi ukhona, khona nje ukwazisa uZulu ukuthi ukhona, okutshengisa ukuthi kabaqinisanga ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha. Kodwa kusethusi thina ngoba vele inhlala yenza yezayo.
Kodwa ngaphandle kwalokhu konke kuqhubeke kuhle.
Hayi, okunye nje kuqhubeke kuhle sibili ngaphandle kokuthi wonke umuntu sikhulume kade sonke sikhuluma bonke kade bekhuluma bebesukuma bekhuluma ngodaba olwasetshenzwa ngubaba uDabengwa olugugura wonke ukuthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu luhluzwe ukwenzela ukuthi sihambeni siye phambili ngoba buhlungu lokho busesekhona begugura wonke. So sonke sikhulumele sisuma besikhuluma sisitsho njalo. So silethemba lokuthi kuzangena endleleni zalabo ababulala abantu ukuthi sibone ukuthi kade udaba lolu legugura wonke sivele salugqiba njani. Njalo kumele siwuthile ugqibe ngendlela ezakhwabithisa labo abasalayo abalahlekelwa ngababathandayo.